Kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingalithola njani izulukandaba? Ulamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-29 Mabasa 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
inkomeni ngale ngiyabona mbone abantu abangu 3 abantu abalenkomo. Ngazibuza ukuthi njani into le agriculture i-foundation of our industry and business in Zimbabwe. Hayi ngethukile.
Umbukiso wezokuthengiselana walonyaka weZimbabwe International Trade Fair uqale ngolwesibili uvulwe okusemthethweni kobulawayo lamhlanje ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Siyadubeka sibili ngoba ekuseni ngiyavuka ngesikhathi then mangifika emakhombini laphana kwansi uthole ukuthi zikufika khona ibambeki abantu babegcwele.
Abantu bakhala ngokusilela kwezimota zokuhambisa ngenxa yohlelo lokubotshwa kwabaningi abangabhalisanga ukusebenza phansi kwenkampani yezuko. Uhlelo za Friday liviki sihamba leqembu elicula umdumo werumba elizibiza ngokuthi yikhuluza and indiva zamaSoviet Nkai Sounds. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Wezokuthengiselana walonyaka weZimbabwe International Trade Fair uqale ngolwesibili uvulwe okusemthethweni ngumongameli Emmerson Mnangagwa kobulawayo lamhlanje. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Evula okusemthethweni umbukiso weZimbabwe International Trade Fair 2022 oqale ngolwesibili, umongameli Mnangagwa ubonye osomabhizimusi ababukisayo lonyaka abadabuka eZimbabwe labavele kwamanye amazwe.
Umongameli wele Kenya Uhuru Kenyatta kanye labo bonke abantu beKenya ngokulahlekela kwabo ulowake waba ngumongameli wakulelo uMwai Kibaki. Sithanda ukubana sibonge njalo ukubana iZITF lonyaka izifuli bhukti. Ngibongela labo bonke abasebenzileyo ukuze umsebenzi lo uqhutshwe ngale indlela. Ngiyabonga.
Unkosazana Netta Gichuki isiphathamandla senhlanganiso yezokuthengiselana e-Common Market for Eastern and Southern Africa i-Comesa unxome umbukiso walonyaka ethi baze uzodinga amathuba okusebenzelana labosomabhizimusi baseZimbabwe labasemazweni akulo umbukiso.
Why we are here at the ZITF is that we would like to showcase Comesa and also create awareness on Comesa, its programs and its institution. We'd also like to address any information gaps that might be existing. Comesa's strategy is economic prosperity through regional integration, and this actually ties in with the theme that is currently here at the ZITF.
Umlimi ofuya inkomo osuka esigodini onqobe bonke abafuyi benkomo lonyaka embukisweni weZITF, umnumzana Obert Chinomo ukhala ngemikhuhlane ehlasela izifuyo.
Mikhuhlane kakhulu because khathesi abanye bayehlulekile ukubuya lapha because of imikhuhlane njenge-FMD. So siyabe sicela ukuthi anxa kulabantu abakwanisa ukusincedisa ukucontrola especially into zemikhuhlane izwe ezingathi ziyahlupha kakhulu. I-grazing this year inhle kakhulu, amadlelo mahle kakhulu, izifuyo egangeni kukhanya kuhle kakhulu. So asingeke sikomplene kakhulu ngakho njalo thine plazini siyalungisa udla kwenkomo zethu siyabhela utshani siyenza silage siyalima utshani sokuba lula kakhulu ukukhangela izifuyo ngale ndlela so isikhuthazo sami ukuthi abalimi bonke bakwanise ukuthi bazilungisele ukudla emaplazini nawo.
Usomabhizimusi ongene umbukiso walonyaka unkosikazi Gift Mtheletwa uncoma lombukiso
Connect Africa Symposium sibili isivule amehlo at least thina as ama organizations and businesses in Africa at least ama leaders ethu are aware of ama challenges and hopefully after this symposium singakhula Africa because one of the issues that they highlighted it's i-internet ukuthathela internet access.
Osomabhizimusi lamankampani akwamanye amazwe alichumi lane bebebukisa ku-ZITF yalonyaka njalo umongameli Mnangagwa ubabonile wacela ukuba baphenduke njalo bezobukisa ngomnyaka ozayo baphinde baqinise ubudlelwano abazabusungula ngamathuba akhona embukisweni walonyaka. Umnangagwa uthethe lelo thuba lokukhalela imuli yaseKenya ngokulahlekelwa ngowake waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Mwai Kibaki okuqine kubangela ukuthi umongameli Uhuru Kenyatta obemele avule okusemthethweni umbukiso owe-ZITF lonyaka ehluleke ukuza eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 yobulawayo e-ZITF ngingu-Anastasia Ndlovu.
Zimbabwe ukhala ngokuthi usethwele nzima ngodubo lokusilela kwezimoto ezithwala abantu abaningi lamabhasi ngenxa yohlelo lwamapholisa lokubopha abangabhalisanga ukusebenza phansi kwenkampani yezupco. Izimoto lamabhasi abhaliswa okusemthethweni abikwa engeneli ukuthwala abantu bonke. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba amapholisa aweZimbabwe Republic Police ZRP eyazise uzulu weZimbabwe ukuba asesungule uhlelo lokubopha izimoto ezingabhaliswanga ukusebenza phansi kwezupco. Uhlelo lolu soludale ukuba abantu abalezimoto zabo zingalingi ukuthwala abantu abafuna ukungena noba ukuphuma edolobheni osokwenza kube nzima kuzulu osebenzayo nalabo abavakatshayo ukungena edolobheni. Uzulu uthi selokho uhlelo lwamapholisa luqalile sekunzima ukuba bagile ngoba izimoto sezihlala zidlala umacatshelana lamapholisa. Unkosikazi Bridget Sibindi sakamuzi seHarare yena uthi sekunzima ukuya emsebenzini ngoba izimoto sezimehlisela khatshana zibalekela amapholisa.
Siyadubeka Sibindi ngoba ekuseni ngiyavuka ngesikhathi then uma ngifika emakhombini laphana ngikwanisa ukuthola ukuthi zifika khona ayibambeki. Abantu babegcwele. Mamfika masengikadile maybe ngakati yonda fithi kumbe ngingathola imoto umuntu wayefuna ukungithwala la minzwelile. Ngiyathi mfike eyathi sezafika etown amapholisa abemgadile. Sesishiya khatshana vele yasishiya khatshana okusho kumele ngiwokhe ngisiya emsebenzini. Ofuthi mamfika emsebenzini yabe ngumuntu ophuzileyo but ngisuke endlini ngesikhathi.
Unkosikazi Samantha Sithole esinye njalo isakamuzi saseHarare uthi ngabe uhulumende uyangezelela inani lamabhasi awenkampani yezupco.
Ya ukuswelakala kwabozupco lokhu sokusithwalise nzima thina asithwele nzima okunye ngoba laba bomshikashika vele kabaphathe kuhle abantu lakho kunzima ukuthi ugade umshikashika njengomuntu omdala ngoba uyahamba uthwele nzima phakathi bazahamba bekuthethisa lapho yafika khona ungahlangana lamapholisa. Kuyabe sokumele lime khona lapho ligcine selibotshiwe kwezinye izikhathi liforswe ukubhadala izimali. Kunzima abantu abami, kunzima sibili.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Nomsa Chivengo yena othi kakuseli lo uhamba ngenxa yohlelo lwamapholisa lolu.
Yo, sile challenge enkulu, sile challenge enkulu cause as it is we facing ama accidents caused by imshika-shika most of the times, cause abantu laba, some of them they don't have licenses, most of them. And reason why sibele imshika-shika is because amazubu kwakhona the scarcity. Amazubu malutshwane, abantu balayina bakhiwa up until 8 PM and kuyabe sokulate kakhulu ukuthi abantu bebelokhe layini. That's why abanye beprefer imshika-shika.
Umnumzana Libert Siziba uthi uhulumende kumele aze lendlela zokubona ukuba uyancedisa uhamba kwabantu, ngoba nxa amapholisa exhosha imota ezingekho emthethweni abantu basala sebesebunzimeni.
Vuka ngabo ekuseni ngabo 5 abantwana besalili, suvela emsebenzini ulakho futhi uphuza ngoba uzalimelela ibhasi eCopacabana lapha ophuza khona futhi ngoba malutshwana amabhasi nayo. So asisabonani labantwana, asisabi lesikhathi lezimuli, asatholi isikhathi sokuphumula ngenxa yokuthi abozupho laba balutshwane. If kusenza bengithi i-government ivumeze laba abalemithova namabhasi angaso awezuku labo bengene emgwaqweni.
Imizamo yokukhulumisana namapholisa ngodaba lolu yehlule, kodwa isikhulumeli samapholisa u-assistant commissioner Paul Nyathi utshele iphephandaba le-Herald ukuba umkhankaso lo uqonde ukulwisana nabezimota ezilabatshayeli abangela amaphepha asemthethweni abavumela ukuthwala abantu abaningi. Uthe njalo sekulezihlakalo zezimoto ezihamba zintshontshela abantu okwenza ukuba uZulu athwale nzima esithi abantu kumele bagade izimoto ezivunyelweyo ezisemthethweni. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Operation Dudula yakwele South Africa ithi abokuza abaphila ngokuthengisa izithelo lemibhida eceleni kwemigwaqo kuzamele bachiye ukwenza lokhu inyanga ezayo ingakapheli. Lokhu kulandela isinqumo esathathwa ngumanisipala weSoweto othi abantu bokuza kumele baphe ithuba izizalwane zakwele South Africa elokuthengisa ezitaladeni. Umanisipala lo ulamalunga amabandla athola usekelo lokhetho olusanda kwedlula ngokuthembisa ukuxotsha abokuza. Iningi labaphila ngokuthengisa ezitaladeni zeSoweto ngabadabuka eZimbabwe. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, uMnumzana Nhlanhla Moses Ncube.
Iye baba Gandhi, lokho into okuyitshoyo yikuthi sokwenziwe ngendlela ebasemthethweni ukuthi kungabi lo muntu ozakwanisa ukuthi aphile kumbe sithi aziphilise kuyona le indawo eSouth Africa. Ngenye indlela kusho ukuthi angithi abantu kuthiwa kufuneka ukuthi ukhashe ube semsebenzini. So ke nxa usuzenzela futhi ke uvinjwe laphana, yikuthi into leyani kulambise uze uqinise ubone ukuthi hayi akusaphileki lapha, sokumele ukuthi ngiphindele lapha engivela khona. So yiyo into okuyitshoyo khona lokho.
Manje lona lelo inyathelo nxa kuyikuthi selithethwe ukuba ngumthetho, ukubona njani ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe eziyizo eziningi ezithengisa ezitaladeni?
Iye, into okuyitshoyo kuyinto lokho kungase kungumthetho. Kutsho ukuthi khona izizalwane zakwelakithi eziningi kakhulu zizaphuma kulokho okuyisingathi yikuzenzela umnotho kumbe ama-livelihoods azo ayadilika. Nxa esedilikile ama-livelihoods kutho ukuthi kuzabe kungasaphileki, angeke ubhadale irenti la ohleli khona, angeke ubhadale irenti ekhaya, angeke use abantwana esikolo. So ukuba khona kwakho lapha kuzabe kungasasebenzi. Njalo futhi kutsho ukuthi xenophobia isi institutionalized ngenye indlela ukuthi isisemthethweni okuyikuthi loba usubotshwa kabe sekuyikuthi awuhlukunyezwa ngoba umthetho usithi usithi umthetho lo wenziwe singathi reactionary legislation ukuthi ke ngumthetho wokureacta ukuthi khona lokho okukhunywa izinhlanzi njengabo dudula kube into ke ebekwa ibe semthethweni so ke yikudilika kwempilo zabantu bakithi ngamafutshane.
Bakhona yini osubezwile abathi sebefuna ukubuyela ekhaya kumbe asebebuyele ekhaya?
Yes, bakhona asebekufuna ukubuyela ekhaya. Angilayo kodwa information yokuthi bangaki asebebuyele. Kodwa ke nxa ngisizwa abantu abanengi nxa bexoxa bathi hayi babona sokungcono ukukhumbula ekhaya. Mina ke ngomunye wabo abantu asebekubona ukuthi nxa ngingaphila ngendlela njengaleyi kuza ngisiza ngani. Kungangcono uyabona nxa ulawe ungakini ulwela ilungelo lakho ungakini kuyinto engcono kakhulu leyo, kuyinto elesithunzi kulokuthi nxa usemzini sebekuxotsha besithi ungadla amabhanzi akho wena ubususalela uthi ngizawadla ngenkani. Akungeke kusize lutho lokho. Into yakhona okuza kwenzakala lothi kafuni ukubuyela ekhaya uzabuyela ngoba nxa sokuyikuthi awusakwanisi ukuthi ulala udlile awusayibhatali irent awusakwazi ukuthi uthumele abantwana ekhaya awusuze uhlale vele. Yes, siyabonga.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubekhuluma esicingweni le Studio 7 eseJohannesburg. Uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje sikhangela umbukiso wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair oqale kobulawayo ngolwesibili uphela kusasa. Okwamanje kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ukulungisisa udaba lwabantu ababaleka emazweni abo emhlubulweni we-Western Hemisphere kuqhubeka kuyinto emqoka kuhulumende weMelika. Kutsho unobhala obona ngobudlelwano baleli lizwe lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken ekhuluma emhlanganweni we-Ministerial Conference on Migration and Protection oqhutshelwe kwele Panama. Uqhubeke wathi, silomlando wokuvikela imingcele yethu ngendlela ecacileyo njalo ehlonipha abantu. Siyazihlupa kakhulu ngezigidi zabantu kulumhlubulo abatshiya imizi yabo besiyadinga impilo engcono kwamanye amazwe. Uhambo lwakhona lulengozi. Izihambi zisuke zibe sengozini yokuhlukuluzwa ngazo zonke indlela. Abanengi ngabantwana abalekusasa elibuvilibana. Sonke silomlando wokubanakekela. Elemelika likhangele kakhulu imbangela eziphoqa abantu ukuthi basuke emazweni abo besiyadinga impilo engcono okugoqela ubuyanga, ukuswela amathuba kwezenotho, inkohlakalo, ezombusazwe kanye lokuswela ukuvikeleka. Konke lokhu sokube kubi ngamandla ngenxa yokuguquka komkhathi lomkhuhlane we-COVID-19. Elemelika lizimisele ukusebenza lamanye amazwe ukuze kuhlaselwe amaqembu aphathisa abantu ukuthi beqe imingcele ngaphandle komthetho. Ukuvikela imingcele ngendlela elobuntu, ukuqeda impiko yamanga, kanye lokupha ubuphepheli labo ababudingayo ngokusemthethweni. Kumele siphathise indawo ezilabantu bokuza abanengi. Kumele sibancedise bakhe kutsha impilo zabo njalo bathole imfundo lemisebenzi. kumele sibone ukuthi uncedo lolu luthuthukisa izigaba zabantu laba ikakhulu kunhlelo zempilakahle kanye lokupha abantu bonke amathuba. Lo ngumsebenzi wabohulumende kanye labenhlanganiso ezizimeleyo, amankampani, amabhanga kanye lengatsha ezibona ngezempilakahle emhlabeni jikelele ndawonye lalabo ababona ngezomkhathi. Elemelika lizaphathisa ekuhlanganiseni zonke lezingatsha ukuze zibambe iqhaza kulolu daba. Kulabantu abangu 95 million abasuka emizini yabo ngaphandle kokuthanda emhlabeni jikelele okulinani eliphezulu ukwedlula iloba yisiphi isikhathi selokhe kwaba lempi yomhlaba esibili iSecond World War. Kutsho uBlinken, lo ngumlando okumele siwumele sonkeni sibambaneni sisebenze ndawonye ukuze silungisise lolu daba.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders uMandla Mpofu uthi ukhathazekile kakhulu ngabadlali bakhe abangezwa kuhle ngemva kokuhotsha intuthu ehitshayo eyetiergas ngempelaviki edluleyo. UJoseph Njanji, intatheli zindaba yezemidlalo, usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iqembu leHighlanders lizadibana leLichicken Inn ngesonto enkundleni eBarber Fields, njalo uMpofu uthi isifiso sakhe ngesokuba abehlomi waphelela.
Umdlalo besiwulanda umdlalo omkhulu kakhulu, ngiyabemfisa lami njengomqeqeshi ukuthi ngibe nabadlali bami bonke, but umdlalo wami omkhulu odlala emuva uAndrew Tandy nguye ongani ihlombe lakhe laphuma. Nguye ngibona ngani ngegcina ngingalaye ngesonto kwi-game yeThekwini, but ngibe sesiba nabadlali ababili futhi uNqobi Zitha noStanley, bona abangezwa kuhle bangani ba-affectwa i-tiergas ezishabane, but ngithemba nxa ukuthi kwehlule labo abazangena endaweni zabo bazakufanisa ukuthi bethuthukise iqembu liye phambili.
Iqembu leHighlanders lingena kumdlalo wangesonto linemiklomelo elitshumi lane, ikanti leChicken Inn lona linemiklomelo amatshumi amabili lesithupha. Umdlali osakhulayo uDarlington Mukuli yena uthethe kuqembu labasakhulayo leBhosa 90 uthi ulethemba elokuba iqembu leHighlanders lizathatha yonke imiklomelo ngesonto.
As a team, such a road in the BF, we want to collect maximum points. So we try very hard to get maximum points.
Ngomgqibelo amanye njalo amaqembu akobulawayo ezadibana enkundleni eBarber Fields lapho iqembu lebulawayo City lizamukela khona elebulawayo Chiefs. Umqeqeshi weqembu leChiefs uNilson Teroso uthi lo mdlalo uyafana nje leminye okungakhathalekile ukuba badlala labafo wabo.
I think, to be honest,
ngokubona kwami njengomqeqeshi iqiniso elikhona ukuba akulanto entshintshayo ngenxa yokuba sidlala laliphi iqembu. Siqhubekela phambili sihlela lokulungiselela ngendlela efanayo ngoba okusemqoka yokunqoba.
Kweminye imidlalo yangomgqibelo iqembu leRentals lizadlala leli FC Platinum ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leBlack Rhinos lizemukela eleTenex ngasesakuva. Iqembu leNgezi Platinum Stars lizanqikelana leli Harare City ngaseBhawubhamb. Kuthi iqembu leWawa lizadibana leli Dynamos naseAscott. Ngesonto iqembu leManyika Diamonds lizadlala leli ZPC Kariba ngasesakuva. Kuthi iqembu leCape United lizadibana leli Cranbourne Bullets ngaseNational Sports Stadium.
Umdlalo odlalwe namhlanje phakathi kwe iqembu leHadale leTriangle uphele zingujikilobhanqa 1-1 enkundleni iNational Sports Stadium.
Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday liviki sihamba leqembu elicula umdumo werumba elizibiza ngokuthi yiKhuluza and Injiva zamaSoviet Nkayi Sounds. Untungameli Inkomo weStudio 7 uyalandisa.
Iqembu leli licula likwele South Africa kodwa lidabuka enkayi. Nangu umholi walo uKhulumani Dlamini
ukhuluza nenjeba zamaSoviet kahle kahle liqembu nje elisungulwe ngo-2016 ukuthi saqala ukungena endimeni yomculo ukuthi senze i-first album yethu bekungu-2019 sesinamandla lathi awu-2.
Amandla lathi lawa abalisa elilesihloko esithi siyalibonga bazali kanye lelithi injongo injabulo. Abangathanda ukuthenga umculo wenu bawuthola njani?
Inamba esingatholakala kizo lapho kungatholakala khona ama-CD mangabe abantu benesibizo sokusixhasa sithi zona 074-258-7713 laku 061-257-2494 yikho lapho abangathola khona abalandeli bekwazi ukuthola ama-CD. Kanti futhi sisase nohlelo nokuthi funa futhi indawo laphana esizowashiya khona eflawaya ama-CD bekwazi ukubathola abalandeli. Okwamanje asatholakala nje ngapha eGoli kodwa nje kunesidala azobe setholakala futhi lalapha eflawaya.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Amazwi engatshiyela abalandeli ukuthi abahlale besethembeni ngoba siyakwazi ukuthi emculweni esikhathini esiningi kuyahamba kube nzima kuphazamiseke laphana nalaphana kugcine kwesinye isikhathi uma ngabe uhlele ukukhipha i-albhamu kugcine kungasahambanga ngendlela. So abalandeli ngiyagqugquzela ukuthi lapho bengaphela uthando kodwa okusalayo ingoma iyobe izophuma. Kodwa-ke lo nyaka siyathembisa ukuthi sizobuya futhi ne-full album salokho last year singabuyanga le-full album.
Uphuma-ke enkundleni ukhuluza leqembu lakhe le-injiva zamaSoviet nkayisawo zingale.
Ubuki
umkhankaso wezokuthengiselana walonyaka weZimbabwe International Trade Fair oqale ngolwesibili uvulwe okusemthethweni kobulawayo lamhlanje. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni sikhathi sinye kusasa. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.